ukuthi manje nge-organization ye-lawyer and professional profession. Izakhamuzi ziyakhala. Kuthi intengo le eyamazuko ikhuphuke kakhulu, yakhwela kakhulu, nge-100%. Kanti kwakukhona previously amakhombi esasebenza sasinegotiator on behalf of ama-residents bangakhuphula intengo. Babesehlisa sibe sikhulumisane lapho ngoba sikhangelele ubunzima obukhona. Ayikho imisebenzi, iholo kalizanga lithuthuke. Kuba nzima sibili phakathi kwezakhamizi, bayakhala. Njalo thina njenge-organization ukuthi sazi ukuthi sikhulumisane lo bani ngoba avuke esekhulile. It was just 2 days nothi kwase wakhuphuka. Yiluhluko olukhona. Namhlanje sesiyananzelela balutshwane abantu abenelisile ukuthi beze. Njalo into esikhathazayo ukuthi izikolo zingavulwa. Abaningi bafundisa abantwana ngapha emadolobheni besuke ezigabeni zabo. Umzali uzagada, umntwana agade, ubaba agade. Kuza kuba lobunzima izikolo zingavulwa. Njalo olunye uhlupho esisesalunanzelela namhlanje, inshikashika yona hhayi ilokhu ku-50 pounds. Abantu bebeminyana besebenzisa yona le amakhombi angasavunyelwayo. Njalo kuyingozi kuba le-congestion sikhangelele yona le i-COVID ekhathazayo. Sebezagada libona lawo amakhombi angavunyelwayo. Sokusiba yingozi njalohlupho ebantwini.
Kuyini ebelifisa ukuthi kwenziwe njengezakhamizi?
Mina njengezakhamizi besikhangelele ukuthi ngabe siyakhulumisana. Sikhulumisane laye uminista ophethe zona ezi-transport ezithwala ama-residents. Ingabe kule ndlela esingayithola lama-MPs lawo awethu akasimele khona ngale phalamende. Ngiyachashisa ukuba ubunzima bonobo buzakwenza ukuthi umkhuhlane lo ungehli. Abantu sebazaminyana emotweni lezi eziminyane. Kuphinde kube lokumnyaminye. Abantu kabasela choice. Babe sesaba ukuthi bafike ezindlini zokumnyama sokusizazana. Lathi kwalokho sigoqa sidinga ukuthi singakhulumisana labo njani. Sinele izakhamuzi.